Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alingali fuka njani mshakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 13 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowaye ngumongameli welizwe eMnumzana Robert Mugabe siyaphenduka njalo enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu ongamvalelisanga izolo athole leli thuba.
Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayephusha ngayo. Ube ngumuntu lwana othi angathi lokhu kakufuni, yiloba kurong ukuthi angakufuni, ube sima ngakho ephushe ngakho.
Intengo yokudla iqhubeka iqansa elizweni osekuthiye iningi lingasazi ukuthi lenzeni.
Abantu kade sibona ngathi sibili sebefike ebusika ngoba sakwazi bayo. Lemisele nani bangatshela bengayi ngoba abantu abasenelisi. Nokuthi ukuthi kumbe abekuyi-stairway, abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezomali zokugadi.
Izizalwane zamazwe atshiyeneyo bezihlala kwele South Africa seziqalile ukusuka kulelo lizwe zisiya emakhaya. Sizahlaziya lolu daba lezinye.
Kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lathi esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isidumbu sowaye ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe sizalethwa njalo enkundleni yeRufaro Stadium namhlanje lapho uZulu ongamvalelisanga izolo azathola elinye njalo ithuba. Izolo inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene kwaqhamuka ukufuqana lokunyathezelana okukhulu ngesikhathi bezama ukubona isidumbu sikaMugabe enkundleni efanayo abanye balimala. Kusasa khona inkokheli zamanye amazwe ezedlula amachumi amahlanu zizavalelisa umuyi enkundleni yeNational Sports Stadium. Lanxa uhulumende ubezama ukuthi uMugabe abekwe eNational Heroes Acre, umndeni wakhe uyakwala lokhu sithi uzangcwatshwa okungaziwa khona kulandelwa isifiso sakhe losiko lwakibo lokufihla induna ngoba bathi ube induna yoqobo eyakhona le kozwimba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli webulilima West edalele eParliament njalo elilunga lezano PF uMnumzana Dingimuzi Phuthi ngokutshona kukaMnumzana Mugabe lembali yakhe.
Umgabe ngumuntu obe sebenze ngendlela enze ukuthi amukelwe ngabanengi. Kukanti ke kulabanye ke abambona naye ngenye indlela. Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayephutha ngayo. Ube ngumuntu lwana othi angathi lokhu kakufuni, yiloba kurong ukuthi angakufuni, ube sima ngakho ephuthe ngakho. Iningi lethu thina abantu siphambanisa khonapho ukuthi asila lokho okuthiwa ngama-principles ngesilungu, ukuthi umuntu kumele amele into ayimelayo angantengante. Kodwa ke okunye singabe singakunankana ngomgabe ikuthi ngumuntu ozame kakhulu ukuphakamisa abantu bakibo ngokubanika umhlabathi. Yebo kambe sithe sithathe sivuse uMugabe ubuye wangathi uyavilapha kancane ukwenza into eyayivele iyelwelwa yokuthatha umhlabathi. Kodwa ke uthe ke isifundo esesibonile ukuthi abantu laba kade bephethe umhlabathi babasoze bafise ngalinyilanga ukuthi umhlabathi ubuyele ebantwini abamnyama. Wakwenza lokho. Iningi labantu basemasimini bakhona. Iproblem nje ukuthi kulamavili abantu abafuna ukusebenza baphonga ukufuna ukuhlala bekhombela ukuthi ngokwami konke lapha kungela lutho.
Abantu abaningi basola inhlelo zakhe esingathi ngama-policies akhe ngesiNgisi. Bathi yizo ezadiliza umnotho ngakho uthiya imbali embi kakhulu elizweni. Ungathini ngalokho?
Ye, asikeke sithayinja sisihle umthini baba. Umsebenzi ophethwe ngupresident ubaba Emerson Mnangagwa kathina ngokukorobha amanzi achuthekileyo. So sikhangele ukuthi ezomnotho lezi zibhidlike ngesikhathi ikakhulu from 1990s.
Sithethi sifika kuba 1999 kwaphala sokuthathwa umhlabathi. Izinto bezike zavele zawonakala. Yebo kambe singakhombela iSAP sikhombele njalo ezinye inhlelo nje ezingaphakelana ngalomgadi. Kodwa kasikhangeleni ukuthi aluba wasina wasina wadedela abanye busase lesikhathi. Kubonezela ukuthi abanye baqhubekisele phambili umsebenzi. Nanku ke umsebenzi osusenziwa lo i-economic recovery program e-serious efuna ukuthi abantu babambisane. Yikho ke okwenziwa ngupresident Mnangagwa kathesi. Yikusebenza umsebenzi wokulungisa izinto esileminyaka phezu kwazo zisonakala. Yebo kambe wayeqale kuhle umdala. Kodwa ngithi aluba wasuka wananzelela ukuthi kusina kuthi.
Alo ke ngumnomsana Dingumuzi Phuthi ilunga lebandla lezano PF njalo omela isigaba sebulilima West edalela eParliament ubexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7 kunjalo nje uEzra Jesus Banda intatheli izindaba we Studio 7 uxoxe lababaleka elizweni besiyaphephela kwelebilitane ukuze sizwe imbono yabo ngomnumzana Robert Gabriel Mugabe.
Umbiko okubhobha kukamnumzana Robert Mugabe womukelwe ngemibono ehlukeneyo njalo ngenjabulo enkulu izizalwane zeZimbabwe ngoba bethi ufe elamacala njalo engatshongo ukuthi wabulelelani izihlobo zabo. Umnumzana Ngqobizana Maplanka uthi uMgabe waqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Kumele sikhulume iqiniso ukuthi uMgabe wayengumbulali, uMgabe wayelisela, uMgabe wathatha ilizwe lalilihle kwalidilizela phansi. Kudubeka abantu nje babatasatasa umhlaba wonke lowo ngenxa kaMgabe. Ukuthi namhla sibe sesikhohlwa lokhu sithi thina uMgabe wayengumuntu omuhle, siyabe thina selivuse singabantu abalamanga.
Umphosazana Nagizi Nkomo uthi ubuhlungu kakhulu ngoba ugogo wakhe wadlengulwa libutho lekukurawundi kwazalwa unina.
Angisoze ngimxolele cause isoja larepha ugogo wami. Ugogo wazala umama and umamami uze watshona akamazi ubabakhe. All this ngenxa kaMgabe, so uzamxolela kanjani umuntu onjani.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ohlala edolobheni leManchester uthi abantu kabakhangele lokuhle okwenziwa nguMgabe bengasoli kuphela.
Ukhona ukuhle okwenzayo, even lakhona phana ekuphambaniseni kwakhe kuningi abantu abakubhenefithayo. Bangabe baphuma baphasala lamazwe bahamba bayalela le ma kuwukuthi baqinisile ngento leyo ukuthi uMgabe wabulala ilizwe and all that. Abathatha amaskizwe la sebawafundile endaweni eziningi emazweni atshiyeneyo babuyele bayilungisa ekhaya. Angithi uMgabe kudala waphuma elokhu ngani esihlalweni.
Zinengi intandane ezabulawelwa abazali 5th Brigade. Umnumzana Gibson Ndlovu ohlala edrobheni Leicester ngomunye wazo.
Kodwa ngifisa ukuthi kuba uyavuka aphinde afe futhi avuka aphinde afe futhi. Khona manje abazali bami bafa bonke ngendaba kaMgabe wabulala labo okhulu bethu uMgabe ngesikhathi seGugurawondo. Mina ngeke ngimxolele abe MDC abaqeda iminyaka yonke le besilwa lo Mgabe. Namhlanje abanye babo sebemkhuluma kahle.
Umnumzana Martin Mpofu ubele sifiso sokuthi uMgabe ngabe wafela ejele.
Sile mbuzo emningi kakhulu esingakwazi ukuthi ngubani ozasinikeza ingcazelo zayo. Kodwa hayi, abantu bajabule impela ukubana isitha sesihambile minus one problem. Siyajabula kakhulu thina sithi halala.
Umoya uMgabe uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Intengo yempahla lokudla ezitolo isikhwele okuphindwe phose kabili kuyona le iviki. Lokhu sokuthiye abanengi abafana lomnumzana Ambrose Bindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZCTU, besithi bona abantu bagcina betshengisela bengaqoqwanga beqoqwa indlala.
Ye, okuyiqiniso ukuthi intengo yezinto iqansile. Amafutha ungananzelela awukubhekisela 2 liters namhlanje ku around 35-37 bonds. Kwezinye indawo vele ezitolo awuyitholi, ayitholakali vele, uyayidinga uyiswele. Lapho uyithola khona iyabe ikhonapho. Leso sikhuluma ngempuphu, impuphu la iqansile kwanokuthi vele awusozokuzwisisa ukuthi uzananzela usikhuluma kanje kathesi i-50 kg kwezinye indawo kuma-250 kusiya kuma-300 bonds. Konke ama-10 kg kukhwelile, but kwezinye indawo impuphu yakhona uyayidinga uyiswele. So ke kuyadingisa ukuthi ngalesi sikhathi abantu kathesi siphakathi kwehlupho olukhulu eZimbabwe, ngoba iqiniso konke lokhu kuyenzakala abantu imali zabo zokuhola ama salaries azimele endaweni yakhans. Ukukhona phela umuntu ezimba kwathi esohola $300. Kodwa yethola imbubo okuthiwa i-50kg la i-$300. Umuntu lo uzadlani kakathi kakabhadala irenti, kakathengi lutho, usehlebathenga imbubo ophelela khonapha. So-ke ilizwe lethu hhayi abantu liyabahlukuluza and liyaqhubeka libahlukuluza. Sibona ungathi kwalesi sikhathi abantu bakhathele sibi.
Impuphu-ke yona ebikwa ingasatholakali ezitolo, abantu manje bathenga ngaphi, benzani?
Impuphu ayitholakali ezitolo, kodwa wathesi ungakhali itolo sezivalwe ntambama, usuyibona futhi sikhona ebantwini laba abathengisa ensitha abesingathina i-black market. Bona bana abantu yabona sebelayo sebeyithengisa. And kuyakhanya abantu abana abayithengisayo babe impuphu vele bangayithathanga. Iqiniso yikuthi kuloku kunazele ukuthi izitolo yizo zikhupha impuphu leyana zinike bona bana abantu abathengisa phandle sebethatha imali enye esabekayo engaqedakaliyo, besenza imali eningi. So-ke kuyatshengisa ukuthi ilizwe ezomnotho ezingamanga kuhle lenza kube lokugcwelegcwele obuningi lokugama okuningi, kube le-exploitation, kuthi abantu abafuna ukwenza imali ngendlela eziphezulu ngesikhatshana bazenze.
Sasisizwa njalo ezinye inhlanganiso ezigoqela eyakho ye-ZCTU labanye nje besithi bazatshengisela ukwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ngempela ezomnotho lokho eziqhubeka zibhidlika.
Okuyiqiniso yikuthi abantu khathesi akusadingi umuntu wokuthi kumbe i-ZCTU kumemana ozaqoqa abantu. Umumo lesi ubona into esizazenza and uhulumende ngayengananzelelanga sizabona into ezesabekayo khona abantu sebezenzela bakucabangayo. Ngoba kade sumele umntu azo amemeze lingenza lokhu lalokhu akusasebenzi. So-ke sibona ungathi ngomumo esesibiwa hhayi abantu kade sibona ungathi sibili sebefike ebucingi abantu abasakwazi bayenga. Le mizelo nani bagcina bengayi ngoba abantu abasenelisi nokuthi ukuthi kumbe abe kuyi-stay away. Abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezomali zokugada. Kade sisukela ukusabela amabhasi e-50 cents abantu bayamelayini nabathola umuntu emile siyafika endlini ngo-10-9 ebusuku elokwelayini elibhasi leyo.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi iqula lebhanga leInternational Monetary Fund liselizweni ukuzohlola ukuthi inhlelo ezimele zilandelwe nguhulumende ezeStaff Monitored Programs ziqhuba kanjani. Iphephandaba leHerald lithi usikomitsho wamapholisa mnumzana Godwin Matanga usexwayise uZulu ukuthi lanxa elelungelo lokutshengisela, lokhu akutsho ukuthi kumele abangele hudlakela. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp.
Yisanibonani, injani balaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 abahle. Hayi, ngiliso wami umbono nami. Ye, ngendaba kuhlaselwa kwabantu bokufika lapha e-South Africa eMzansi. Liyahlupha kakhulu udaba lolu ngoba ngokubona kwami ngibona ngathi uhulumende walapha nguyo ogqugquzela lokho, ngoba la bantu bayohlasela abantu phambi kwamaphoyisa njengakwenzakele izulu. Bababonile uma besuka besiyohlasela, bababonile kodwa bazange benze lutho, abafuna ukubabopha bayenze lutho, kusho ukuthi bayayivumela le nto le. Besingathi i-United Nations sicela ngathi ingaqinisa isandla ukuvikela abantu abakuleli lizwe, ngoba kabazizelanga, baze ngesimo esisemazweni abo. Uma ingazivikela kakhulu kumbe yenze uhlelo olungcono lokuthi kumbe imali kufanele beyenzela ilizwe le-South Africa ama-sanctions, belifakele ama-sanctions ngoba sokukhanya kuhlukumezeka abantu abangenzanga lutho. Abantu be-South Africa bayadelela, bazenzela intando yabo. Kuyakhanya ukuthi amaphoyisa ayisapota lento ngoba ubheke icele layo ngumZulu, ngoba inzondo isuka kahle kahle ebantwini bohlanga lwamaZulu. Ama-hostel wonke la agcwele lapha e-South Africa yiwo adala leyo nto leyo. Kwamanye ama-province akwenzeki, la seJoburg lapha basuke eNatal bezoyenza lowo msindo kona lapha eJoburg, ukubonisa ukuthi umZulu vele inguye one-problem. Lokungayi esikolweni kwabo kona kuyikho okugqugquzela leyo nto leyo. Sicela abantu bakomanye amazwe bezama ukuthi bebambane nama opposition party mangabe awayi support lento le zama ukuthi ayisukumele ngoba kuzaze kumoshakala kuyazi mase kuqala ukuphindiselelwana nayo abantu bokufika sebeqala ukuphindisela kuzoba buhlungu kuzokufa abantu abaningi so uhulumende akazama ukuyisukumela lento le hayi ngokubhubha kukamongameli uMgabe waye ngumongameli hayi thina kulisinikeza stress sibona kuyikuthi manje one problem ngoba imali yeZimbabwe kade iphelela kuye ebhize lokhu elatshiswa izinto ezingakhanyiwe kudlalisa imali yelizwe okunguye vele wayimotsha wayiqidayo nezanupif yakhe hayi yena kahambe kahle umdala vele asinandaba naye thina njengabantu basesindebeleni babuhlungu kakhulu ngento ayenzayo egugrawundi ebulala abantu kaya sihambile vele asidingi lokuthi asimkhaleli lokumkhalela uNkulunkulu yenze kahle wamthatha nabo banabo abaseleyo omnangaka nabochiwenga behlukumeza abantu kumele bahlale beyazi ukuthi uNkulunkulu babhekile bazomlandela ikhulu wabo yabona.
Hello Studio 7, ngiyalibonga badala nomsebenzini eliwenzayo ngaso sonke isikhathi kube lisithinta lisitsho nje kubana lathi sitsho kusenhliziyweni zethu ngoba lapha kwelakithi akwenzakali lokhu kubana ukuthi we ukhululwe la ukuthi ukhuluma kusenhliziyweni yakho hha kabakuvumi lokho ngoba akwazi ukuthi kusenhliziyweni yakho nokusenhliziyweni zabo kuthiyene saka kabavumi saka siyabonga iredweni ekhululekileyo esikhululayo lathi ukuthi sikhulume kusezinhliziyweni zethu. Ngingena kudaba lowayengumongameli uRobert Mugabe ngithi mina kungaba kusebhayibhileni kuyachiwa ukubana ungaze wafakazela owangakwakho amanga kakukhulunywa iqiniso ukuthi uMugabe wayengumbulali. Umgabe ilizwe lapho elikhona kade isandla sakhe uMugabe nguye wancindezela abantu zonke izinto lezi awuthiwa abamzamu abambonga khona laba abambongayo ngamanye amathotha ngkhona uMugabe into ayezenza abambonga zona njengokweminda lokhu okweminda lokana wakwenza ezama ukuzidifenda ngoba wayesebona ukuthi MDC sikhona size ngamandla so ngumuntu wamaqhinga wayelamaqhinga ukubana azidifenda yalese mbusweni hhayi ukubana wayefuna ukupha abantu umhlabathi ngathi siyabona lalo mhlabathi abantu bangwane abaningi bakhona sebewuthathile. Ngiyabonga.
Hayi siyabonga lathi labo ke ngabalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingathuki njalo imilayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu. Kwezenzakala kwelemelika bekule ngxoxo mpikiswano yamalunga ebandla lama-Democrats izolo ebusuku amalunga alithumi yodwa aphikisanileyo ngemva kokusuka kwabanye abalithumi ngoba bengenelisanga ukuthola usekelo lwemali kuZulu. Okhokhela abazancintisa laba umnumzana Joe Biden uthwalisane nzima lo mnumzana Julian Castro bephoselana aqhatha.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza nendlu besithatha besifakele indlela siyabonga.
Udlakela lwezokucwasana ngobuzwe kwele South Africa seluthiye amakhulu abantu bokuza sebeyimhambuma okugoqela lezalwane zeZimbabwe. UBenedict Nhlapho uxoxa abasemngcelweni endaweni eziphephileyo lalabo asebebuyela kuyibo ngenxa yalolu dlakela.
Lomsindo ohlangabezana lawo emnyango nxa ungena eholweni yetsolo elokishini leKatlehong edolobheni lekuruleni elingcinelane leJohannesburg. Liholo igcwele phambi ngabantu labantu ababo ababalekele udlakela lwezenophobia elokishini lemikhukhwini yaseMandela. Unkosazana Polite Moyo leminyaka engamashumi amahlanu labantwana abathathu ngomunye wabeZimbabwe abaphose bafike ikhulu abahlala kule iholo. ukuthi ngeviki eyandulelele epheleleyo izakhamuzi zakwele South Africa kuleli lokishi zivuke seganga ngovivi zabathanyela okuncekeza.
Bathi silininga only 3 hours libe lingasekho la. Bathi ngo-10 siyangena door to door, wonke umuntu wangaphandle kaphuma. Sabaleka saye police station, sithe sikhona ngale police station sabona sokubamba intuthu sokutshisa impahla zethu.
Lokhu uthi sekubaphendule baba iziceli zokugcina.
Asiyamala silalo siyithi nje siphume nje simsulwa kwakudla kwani kwani kwani. Okuthi lanxa sicabanga ukuya ekhaya uyazibuza ukuthi ekhaya ufuqalisa ngaphi. Konke imbiza imigani yonke into yethu kankomtho konke kufele khona pha lapha ade sihlezi khona.
Lapha-ke kule iholo balala beqamela imikungulu yabo, omama kwelinye icele, obaba labo kwelinye, badlela lapho, betshone lapho, kanti-ke labantwana badlalela lapho.
Uyazi ukuthi i-stress engilaso nxa ngicabanga i-property yami, enye bengakayisebenzisi nje i-property esanda ukuthengwa ibekiwe, kundilimaza kakhulu ngaphakathi kwami. Ngicabanga ukuthi yona leyo mali yokuthi ngiphinde ngikudinge khona lokho kade sengikudingile, ngizayithatha ngaphi? Angisebenzi. Besezokuthengisa nje ngizithengisela ama-vegetable ngizokungumsika bachisile konkani salanga la next.
Umnumzana Isaac Sithole Mabandla ngomunye wabalitshumi lambili abalahlekelwe zimpilo zabo kulokhu kuhlasela. Yena-ke kwathi ngemva kokuhlaselwa ebusuku belele wathi ezama ukubaleka bambamba bamkhanda ngamatshe lezigodo bamtshisa waze wafa. Umfo wabo umnumzana Langton Sithole Mabandla uthi lesi sehlakalo sibatshiye bezondile bedanile benhliziyo zivuza igazi, kodwa usizi ukuthi akuselanto abangayenza ngaphandle kokuyangcwaba umfo wabo ekhaya.
Kufa uchipholwa kana kuti kufa uchite zvekupisa.
Kufa ukhandwa loba uchiswa kubusungu okokuthi lawe ufa usezwini. Kubusungu kakhulu kimi ngoba imuzi yakhe isisalele mina.
Saka kusara kwaite vana nekusara kwaite mhuri zvese zvakutasana neni.
Ngenxa yalokhu kuhlasela, amakhulu ezizalwane zakwamanye amazwe asebhalisele kubuyela emazweni abo. AbeZimbabwe abedlula amatshumi ayisithupha, abeMalawi abedlula 100, labeNigeria abadlula 600 bayingxenye yamaqula aphakathi kokubuyela emazweni abo. Uhulumende waseNigeria useqalile ukuphindisela izalwane zakhe emuva. Isizamo sakwele Nigeria ukhethe kwaziwa ngokuthi umnumzana Nicholas ngomunye wabebe kuqula nakuqala.
Kungcono ngiyefela elizweni lami kulokufela lapha sengathi aziphelelanga ekhanda. Ngilahlekelwe zimota zami lebhizimusi lami.
Yiningi-ke labeZimbabwe bathi njengoba isimo ekhaya sesisibi okwedlulisa amalawulo bazahlala balinde loba yini ebuyayo, ngoba bengabuyela ekhaya lakho bazagcina befile endlala. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Lokhu sikudaba lunye. Lamhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya udlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umongameli webandla lemthwakazi Republic Party. Siqale ngokumbuza ukuthi izikhalazo zezizalwane zeSouth Africa ezokuthathelwa imisebenzi lamathuba atshiyeneyo azifani na lezikhalazo zezakhamizi zesigaba seMathebeleland ezithi lazo zithathelwa imisebenzi ngabavela kwezinye izigaba zelizwe.
Kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lathi esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane. Okokuqala ngizokhuluma nge-SADC, ngike sengikhuluma nange-African Union. Ngicabanga ukuthi ingatsha lezi zombili ziyehluleka ukulungisa udaba lolu, ngoba okokuqala okwenze abantu baseZimbabwe particularly abeMathebeleland babuya South Africa yikuthi kulohlupho olungalungiswanga kusukisela kudala olwegugurawundi olwadisplaysa abantu ezi-80s bazogcwala eSouth Africa kwasokuqhubeka nje ngemva kweminyaka yabo 2000. Uthola ukuthi amazwe se-Africa especially e-SADC bayabehave as if akulanhlupho emazweni alaba abantu ababaleke bazogcwala eSouth Africa. Ubusuthola ukuthi sebeqala ukusola izizalwane ze-South Africa makhuluma ngokuthi ziyathathela imisebenzi namathuba amabhizinisi. Not only that, siyananzelela ukuthi kulale crime eningi lapha e-South Africa ogoqela le-fraud trafficked, lokuthengiswa kwama drugs and all those things, you find that ezinye zalezi izinto ezenzakala eGoli kuyiku ama crimes kukhozwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Usithola ukuthi sicabanga ukuthi ngalesi sikhathi ngabe amazwe eAfrica ama presidents alabo abantu abathi khona khona bagcwele South Africa ngabe yibo abaphitheka ngokulungisa ukuthi amazwe anje abo Nigeria labo Zimbabwe oMozambique oMalawi labo bonke abagcwele South Africa kulungi emazweni abo ukuze lezi zizalwane zingatholakali sezihluphana labantu beSouth Africa la. But uzathola ukuthi ama presidents wona lawo akulungisi lokho ngoba bangabantu abangabahuquluzi benotho abangalandaba lama masizi abalendaba lempilo zabo lemnotho wabo esesicabanga ukuthi na iSADC le African Union ngama yabo nje ama leaders ama countries but abangalani lo sapho lwabo oludubekayo.
Ubona ungani bengasuka bona bokuza ilizwe le South Africa lona leli lingasala linjani njengoba sisizwa ukubana abokuza yibo abaziphetheyo?
No, ngicabanga ukuthi baba amazwe ngamazwe abalabantu vele esingathi thina ngama experts kolunye uhlangothi kumbe ngama professionals kolunye uhlangothi, but engunanzela into sokusenzakala eSouth Africa uthola ukuthi layo imisebenzi kayisekho vele eSouth Africa sikhuluma kanje. Ngikhangela kakhulu abantu abavela kithi eMathebeleland, ungakhangela bagcwele Hillbro, bagcwele kubo Uville, bagcwele kubo Soweto, bagcwele kubo Thembisa. Ungakudingisisa abaningi babo kabasasebenzi ngendaba yokuthi imisebenzi vele ayisekho ngenxa yokuthi ama-foreigners semaningi lapha eSouth Africa. Engikucabangayo ukuthi kube kuthiwa amazwe nalawo e-Africa esikhuluma ngawo ukuthi kawacilani bona bezinkokheli, uthole ukuthi singakhangela ngelizweni njengeZimbabwe iswadigi labo-AU yiyo bagijima bancindezela kumbe bafakazi ukuthi eZimbabwe ama-elections abe-free and fair every time nxa kulama-elections, but nxa kuliqiniso ukuthi ama-Zimbabweans avota kuhle njalo ekhetha abakhokheli ababafunayo abantu baseZimbabwe babalekelane eZimbabwe, uzathola ukuthi babalekela ukuthi akulamsebenzi kulobucuku ukunyezwa lokhu nalokhuyana ngoba amazwe e-Africa abakhokheli bawo sebengabantu abaqamba amanga abangalani labantu abadubekayo abalani lokuzinothisa. So engikuthola ukuthi mina lanxa abantu laba bekhona lapha emazweni laba uzathola ukuthi iningi labo akusasizi kakhulu njengalokhu ukuthi kudala umuntu wayeafundisa kwelilingiso besiya ngudokotela welizwe ngenxa yokuthi kulamathuba anjalo kuyi-government to government agreement, but kathesi abantu sebezenzela njalo. Uzathola ukuthi abantu basekhaya kakhulu eMathebeleni abaningi babo balamaphepha angabenza ukuthi babe lamaphemithi okudinga imisebenzi ngabantu ababuya ngendlela zabo ngenxa yomumo osekhaya obathwalise nzima.
Hello-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Esigqibela-ke inhlelo zethu lapho ebesihlaziya udaba lodlakela oluqondise kwabokuza eSouth Africa, i-xenophobia.
Usibalekela umnyama, sibalekela kumnyama,
sibalekela umnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabezane besithatha besifakele indlela chabombeni nabesikwenzeni na.
Usibalekela umnyama, sibalekela kumnyama,
sibalekela umnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifakele indlela
chabombeni nabe sikwenzeni na. Nambeki sikwenzeni ngqakula,
sikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifakele indlela chabombeni
nabe sikwenzeni na. Nambeki sikwenzeni ngqakula,
sikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku
Ibambu labanqobi. Yilo-ke kade lisiphathisa ngengoma yalo, ingoma yahlatshelwa-ke ngesikhathi sikaThabo Mbeki esangumongameli. Hhayi, silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Libe losuku oluhle lempela viki elithukela.